Disendaba ku VOA Ndebele.
Njani ntshakazo omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ananzele ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kunabantu bambindile ukuthi bazithathe bazithise to their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxoshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganxele.
So ithi sakwanisa ukuthi sithole ubushano ukuthi isikhathi zingasi sakho ngoNovemba isikhundla then ukuthi amanzi bayazikhombile izibhulani ngezisaphuma amanzi kade ezinye izibhulani seziyomile kakokwade.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselubane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lephalamende ngeviki ezayo. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Kukula! Izenzo! Salibonani mthokazi omuhle! Linjani lonke! Hayi, ukuqakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni ethine. Uvela eMpumpu. Abanye bavela eSisulu. Umazi ukuthi ngonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla lethu kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo-ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eluphane ngempela sonto. Lokhu sekudaba lwebandla le-MDC, leli mandla lithi lilithemba lokuthi lizanqoba eluphane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU-PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethubelise lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesentekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono lendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakele amaviki adlulileyo kusithi khamuzi. I-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini nama-advice abamnika wona. like uhambe kakuhle
kahle kahle kuyini aphumela kho kobulawayo ikakhulu ngasikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission
obviously commission ni ayidingakala kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi uTown Clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magu la mayama issues are involved, a normal city council should address them. So tonight, MTC, si kanyelele pambili utini, indaba le is a resolver, bulandilila iprocedures is gone. So obviously, the MTC are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le council?
Ngizwa ngikushilo ngaphambili mithi nakudala sasova last week indaba leyi sekule 2 weeks actually but okunye upresident ade warithi ngakho ikhonoko ukuthini beyond icouncil what are the other residents abakobulawayo saying ama-stakeholders abakobulawayo and we wanted to understand ukuthini how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, on part of now. So that was the most important issue. When the Utube let's put for the part going forward.
Loke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ube khuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. Uchamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywa ngumongameli kunabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqube i-context yayo obekhulume eralini lepani zolo obengakhulumi kuyinto eserious bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubaba umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwezepolitics so yena obekhuluma eseralini kungasiyinhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious so obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kunabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe baziphise to fit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhle angayenza kathesi yukuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona bake bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician abanye abakhokheli beZimbabwe then kulo muntu omthathele izidaba angabhala i-story ngabhat upresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa akaxolise kenzeni it's like it's a political agenda so owamanje ngizozama ukukhonsathela upresident but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe so it wasn't like
uthena uyadizela abantu besifazane. Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso yemthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani hours party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isiwathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho kodwa ngesinto ngenxa sesikunanzelela sekuyasekungani nje singasilokululaza owabomama uyabe kunganakwisiphathi ngoba siyabe sikhangelele ukuthi khona ama-jokes azawayenze angabe ngama-jokes angani abe selulaza umama
nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo okungahambelani labesifazane kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu
bese ngazi sakukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngomama siyabe siyifisa kakhulu ukuthi khona omama besonitshwe siyifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama amaso muntu nje phuthi akho uzaphiwa so ukuchazwa uba asase singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama
wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywa nguChamisa ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi
singananzelela elayithi lapha eZimbabwe sana kwethu khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa singanazelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa siyananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu so ngingathi nje ngamafitshane ukuthi akula action enzakalayo it's more of one people babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kwamama kodwa esenzakalo izenzakalo partner izila partner kwezindlini isikhathi esiningi akutholakali
lo ke ngunkosikazi sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Chronicle lithi umphathimtambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu lokhu bengakabanjwa ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze WhatsApp.
Sanibonani ku Studio 7 ngo Isaac Jijimpo okhulumayo indoda yakomatake eplant. Siyabonga kakhulu sina nje okusenhlizweni yethu sifisa ukuthi abuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule agriculture abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphansi babuye bazothora elizweni lakithi bafake imali elizweni mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa alungise lezo zinto ilizwe lingaba right. Avule ama-mines ama-company amakhulu ama-mine abuye athathe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ke bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga. Ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7 okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoints. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba bezavota kathesi mhlaka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo. Imali kayikho, imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura okunye okumangalisayo kazithengeki, ifiweli ikhuphuka ngamalanga ngamalanga sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe izibani ngoba sifuna ukumjabulisa kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mina bengingakhetha ukuthi alibana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo elingahlukuluzi muntu elingakhethi muntu elingakhethi hlangothi elibamba abantu ngendlela efana nayo siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi uyongumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu yona liyana indima ayitshiyela abakhokheli bezapho abakhona kathi simbona yiyo elokhu ibanjiwe sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe ngiyabonga
kunjani zihlobo siyabonga ithuba elisipha lona wasakaza abahle sibona ubunzima esibhekane lapho wokusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani themba kuza kangcono kodwa ngesituation esikiyo aziwa yinkosi
salibonani balaleli labasakazi mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle umnotho welizwe lethu ukuqhubeka ukugudeka kuhlukumeza thina abatsha ukuswelakala kwemisebenzi kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidesert akuswelakali manzi akuswelakali magetsi lapha eZimbabwe akulasizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubo ngiyabonga
lawke abe ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump wele Melika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sivuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika umnumzana Raphael Mthombeni ukuthi yena ubona njani udaba lolo.
Namuhla yiko lapha embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Ngiko lapha embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili ukukhulumela eceleni ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngitsho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sakhe ukuthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lamademocrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa angakhuluma into ayiphinde uyabe sitsho khonoko kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela. Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khale suze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonokwa kukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote. Ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwake khonokho kwayikho khona. Wawungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezama ukuya ku-election. Kodwa-ke wafika. Ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hathi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa, usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokho kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uxawa. Ngakho nokuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele abasoze banele.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba ngendaba yendlala, indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqale ke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lo mnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu ngumzana kande lapha abadala sikhala sibe le nyanga eyikhwana eyisana about 4 months ingawutholi umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafikeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enkuvu ezitoro sesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthengi 50 kg inqawule muli sokunzima sibi ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umsindo wangithi lapha edethe ukusiye ezifika kuwo hambe ngale ejambezi lesikhathi sibi ukuzakwenza kakuthoti imali yangkona ayibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidingile emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izulari nanga le ndlela eyathi kujonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele kuwoteni lokufika nje ngumumbi lowana but hhayi kade kungela lutho sibili kenye.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunathi?
Izifuyo endaweni zethu lapha ochejo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha yikho lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zifidla laphana edethi utshani bukhona sekuthiyene le ndawo lapho bayezela khona ereserva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi sitore ubutshani wokuthi izikhathi zingafisa kobonovemba kuyisikhundla then ukuthi amanzi amanzi bayazikhombela izibrani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibrani seziyomile kahle
manje ubona ngani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya nohulumende ngasikhuluma labo ko-GMB kukhanya basalungisisa ko basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le revolution masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye ukubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime ngitshela ukuthi hayi lungisa ilist yako kuyela e-GNB GNB yayokuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofisa kulozisembano zemba hayi vele akuboni ukuthi singazafika kuze because even ngokwakathesi hayi abantu balambile uyambona zina umuntu wekhamba ingakakusheli ngiyakukhuluma okuningi mayelana nendaba zendlala zona lezi eyitshela amngenisi so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi even yezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzezendawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe e-distance ephenduke ebuye ezehlala engadlanga uyaprefera ukuthi ekunye ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you-find ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one openlisimeeten teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi amatisha ayashota public service commission layo iyayo ukuthi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so amatisha of course labana kade bekhona abadala nxani kuya kubuzwa ukuthi bafinyelelene ukubuya bezakuzekuthi akulamali babuyile but okunambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawona abawuthabeli sebelizipassion amin lokuswelakala kwemari noko bayakhonona bakhona nje but bayakhonona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxa layo kuhlelo lwethu olutsha lapho esizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-Plumtree esigabeni seMatabeleland South
super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, ever slept, always feel, never bet. Wife in material, she's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Mrs. K ingoma ethi icherry yami yaminhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka laphana yakho lami mfake yami laphana sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.